kuliba khona ngokuthi abantu abashosa ukwenza i-violence sebafunda indlela zokubekezela ukungena kancane kancane and yikho abakwenzayo khonokho. Sebefuna-ke ukuthi nxa kuthiwe amapolisa abone kungathi kuzaba kubi ukuthi abantu bayenze khonokho, babona ngazathi yikho okungcono ukuthi babonakale sebephikisana nabo, ekwenzeni ukuthi ba-attract-e ukuchothozwa kwamapolisa kumbe kukahulumende kuthiwa ukulobandezela. Kodwa-ke bengibona ngazathi aluba bebezimisele kukho lokho bebeyalalela isixwayiso semiso zamapolisa bayenza ukuthengisela ngesikhathi esifaneleyo nxa bezathengisela. Kodwa into abathengisela ngayo le into ekhona yengukuthi ayisibo bonke abantu abayiselayo. Abantu abaningi imangele komunye umhlangano engiwuhlalileyo bekhuthaza kakhulu bekukhumeza ama-ikonomisti abafundele zeikonomi bekukhumeza ukuthi indaba ye-2% le indaba enhle kakhulu ngoba amazwe anjengaboRwanda avuka ngokufaka izinqumo ezinjengazona lezo. Futhi ngiyamangala ukuthi abantu nxa bezahamba besiyatshelwa nje ukuthi yenzani kanje bengazinakanelanga, ikugolomba lokhu ngokubona kwami.
Ulapha-ke utsho ukuthi bayekele bangangeni emigoqweni la?
Bayekele ngoba nxa sokuyikuthi amapolisa axwayisa ukuthi hhayi maningi bona besithi siyayenza angiyabona ukuthi khona phana sokulokudinga ukuthi kube lokugijimisana nxa khona phana sokuzakhanya sokulabothika sabobanibani bona yiyo imipikitha abayabeyifunela leyo kwenzela ukuthi kube ngathi izinto azimanga kuhle. Kodwa bona laba abantu abathi babamele ayisiko ukuthi abantu laba bakhononile nge-2% le abantu into abangathi abahlalisekanga ngayo nje ikukhwela kwezinto ikwenzwa ngabantu alapho ngikwenza kodwa lapho ezitholakala khona kumbe ezenziwa khona zingakhwelanga ngoba isilo sihlangane labama-industries lababo-CZI ZNCC labengata zikahulumente ezingaphandle kwe-Ministry of Industry labantu abamakampani amakhulu ayenza impahla abakhwezanga bona kodwa abantu nje yibo baphonge banika nje bakhweza. Indaba yiso-2% le indaba yikungathembi ukuthi imali le esithi yibhondi izahlala kwesikhathi esinganani emkambo lo ikoke bona sebesiyakabhela abantu amanga besithi konke loku kwenziwa yi-2% so ngesilungu kuthiwa yi-incitement baqambela abantu amanga ukuthi babuye ezitradini bezodemonstratela into ethile into ababatshele yona ayisiyo edala inkinga le abakhuluma ngayo.
Ye so-ke ubona njani amapolisa azakubamba njani khonokho?
Hayi lokho benganelisi ukuthi ngaku-pre-empta kodwa-ke isixwayiso sami ngenxa yokuthula ebengunazelela elizweni leZimbabwe lokuthula okuzanywa ukuthi ubaba uMnangagwa akulethe kuleli bengibona ngazathi bekungakabaluleki ukuthi abantu baqalise ukwenzelana inkani lama-arms of security